Isikhathi sonke lesi ngoba nje izinto ekhabe zirayithi abantu bebethenga kodwa phesi ngathi indlela asebethenga ngayo sibabona kuhighway lapha beyasiyomala ejeretweni kodwa isikhobe ukuthi sone problem enkulu ekhona ekhaya sesiwele kuminyaka ka-2008 olokuyikwelo kunzima khona abantu bevele sibephila ngokudla ukuthi be-South Africa kuyabonakala sithi ekhaya sokukubi yaphuma impahla ziyekhaya kudla kakhulu kokubonakala ngathi kuthelwa ngabantu behamba lapha ekhaya
okubonakala kakhulu impahla ezinjani
wabonakala kakhulu izinto zokudla ma ukufika lapho abathola khona impahla laba abazitholela impahla lezinto ekhaya kakhulu into abazileyo into ezengegrosali nje isikhathi esingiyo esibona bengathi bazingazokwa kathesa
yona kodwa intengo injani khona ngapho e-South Africa ikakhulu nxa uqathanisa lale esizwayo ukuthi ekhaya iqansa mihla ngemihla
intengo ngapha i-right kakhulu loba nje irandi ningathi liyawa loku ntengantengo okuthilela okwenzakalayo kodwa-ke lona ngokwale randi lihambelana lempilo South Africa ngoja abanye bekhala bethishe ngathi besingathi ezithila kodwa-ke masisizwe lokho esikuzwa kuvele ekhaya kuthi kekhaya sokuthula kakhulu into eziningi ngathi ziphindwe kathathu kwintengo le esithenga ngayo lapha e-South Africa la masi zinto ezisuke ekhaya kuthi kekhaya kulokunzima sokudula kakhulu so-three times i-price esithenga ngayo lapha e-South Africa
manje khona ukuthumeza impahla zona lezi ezithengwayo khona ngapho zisiwa ekhaya kulula na
akukho lula kakhulu ngoba labo omanager labo badla khonapho ungathenga impahla enye egrosele efika 2000 lawulapho ukuthiya imali egijimela ku-1000 yokuthwala asuke lapho ayekhala futhi ngokuthi ebhodi ezintu lapho kungadluli lazo ngoba umthetho laba bephasisile iminyaka ezilelo i-social instrument yana eyayivalele ezimpahla ukuzingena ekhaya lokhu usebenza lancale ezimpahla zingasethwe ekhaya into ezinjengaba-i-cooking oil ngamasepa lento ezinye ezinjalo abazivumeli bawusukela sebhodi abala bazithathu ngaba lo mnyama o ma ungabengasathanga ukuthiibhoda ithuphe enkulu kakhulu so kuba nzima kithi ngapha kuthona intengo zankhona sofosa ukuhambelana nekhaya kodwa-ke sesithi thina ngoba noba ungabe kudule kodwa kukhona ekhaya sizwa kunye kudula kanjalo kakukho lokuba khona apho otholakala khona kuba nesipanishi bayini so ubunzima esibhekana labo athesi ukuthwala ukubhadala konke esikwenza abantu abasithalela impahla kodwa ngaphandle kwalokho hhayi into ziyathengisa ezitolo labo malaita ngoba yibhageni sikhuluma yinto yola futhi ukhulumisana ukhale layo akuzwa ukuthi awukhala kanganani kodwa-ke hayi ngathi kungcono kakhulu la
bona abantu abavela ekhaya zodinga imisebenzi khona ngapho e-South Africa sobe baningi yini nxa sikhangele udubo olusekhaya
ngakukacaca okwakathesi ngaphandle kokuthi sikhuluma ngokuthi bezele abantu bezele besize isikhathi sonke besize ngapho e-South Africa bezodinga imisebenzi kodwa asibaboni ngemva kokuwa kwe-economy sokusenzakala ekhaya ukuthi inamba layo seyikhuphukile na kodwa kuzabonakala ngoba nakhona khonapha into ngathi azimanga kuhle ukuwa kwerandi le-industry ngoba lasiithi khona i-government isenza conference othi azame ukhulumisa ngendawo zomsebenzi ngoba bebona ukuthi ikhanya ngathi i-percentage yabantu abangasebenzi iyakhuphuka so labantu abazavuya bevela le bebalekela umumo wenothi esikhona kuzoba nzima ukuthi bathole umsebenzi ngoba nakhona ukuthi bathole umsebenzi kumele babe namaphepha abavumela ukuthi babe la lawo maphepha athethi asatholakali into ento ezingamaphemit anzeke bazithola kufuna i-application nge-permit entsha one two amasilamu asebebanika thesi ma umuntu esiye home affairs efuna isilamu so kumele ukuthi athiwe i-passport yakhe angene ngayo ngale so kusiba nzima ngazi ukuthi kodwa-ke akukabi nesenze enkulu yonto into abangenawo mhlawumbe sikhuluma nje incinci sebenzena ngokuningi ngoba thinasiezindawo asazi ukuthi kumi kanjani okwamanje
manje nxa ukhangele lo umnyaka kusiyafika udisemba kuzaba kunjani kakhulu ebhoda lapha sizabona abaningi bethumela impahla yini lokuya ekhaya
okuya ekhaya kuzoba nzima ebantwini abaningi bazohamba kodwa abazi ukuba baningi into engiyibona izokwenzaama uphela impahla zizobaningi zifike ekhaya ngoba zeshiwa ngendlela umumo oyiwo wona ekhaya kusasa kudisemba kuyabe kungaselani ukhona ubonakala ezitolo akulesi ma kungaba khona okungatshintsha ngesikhathi esinane kodwa ngaphandle kwalokho ekhaya kuyabe kungasela lutho so ukudla okuningi kuzovela e-South Africa kakhulu sibona kathi ebhoda kuzoba nzima futhi kuzoba bhizi ngokudla okuzabe kusuke ekhaya abantu abazikuba baningi abazikuba baningi kakhulu ngoba lakhona ukuhamba uyale umuntu uzobhala into azithengileyo lapha lokuya ekhaya nendleko ziyabaningi abantu bazakhetha ukuthi bathumele imali abathumele ukudla kuya ekhaya or babiza abantwana laba abanemvulezi balapho uzinza bazoqhubisa sekhithini enazo la kodwa okuningi okuzophuma ekhaya kuphuma apha kusuke ekhaya ngoba lathi kuzaba yikudla abantu abazikuba baningi kakhulu.